impi enjengaleyo asompi kuphela yenzakala kuphela kuma rebels kuphela because okusalayo kuyabe kusiba labantu ababetholakala endaweni ezinjengazenezo kungatholakala kulabantwana kutholakala kulabomama kutholakala kulabobaba just ama youth nje jikelele so uzathola ukuthi babe ngasahlalisekanga kuhle sokumele umuntu engasahlali lapha ahlala khona sokumele amuve ino abantu sebethwala izikhwama abantu sebeseparatile ukuthi babuye ngaphi umama uye ngaphi abantu abangamankazana uzathola ukuthi bayadlwengulwa especially ngezikhathi zenezi abanye bebulawa you know and then kusiba nama-child soldiers so there is a lot that happens
ye khonapho-ke nxa kukhuluma ngabantwana omama kumbe ngithi abantu abangamankazana ubona zani pho kulento engenziwa yini ngesikhathi sempi ukuthi kungenzakali khonokho esikhuluma ngakho ukuthi kulokudlengula kudlengulwa lokunye okufanayo nje
kuba nzima ngoba isituation ma bengasaphumanga bahamba kuma-refugee camp kuba nzima ngoba isikhathi esiningi kugcina kusiba lama-hostages and I think kubalulekile lakho njalo ukuthi even though abantu bengabe besilwa I think kuqakathekile ukuthi ngabe kungama-rebels ngoba kuyilabana bakuqakathekise kukwanisa ukuba maybe le message ukuthi lingalwa lisilwa lina but lingatholakali lidlungu labantwana abangamankazana lingatholakali li-recruiter abantwana abancane libafake esisotsheni ngoba babengakwazi abantwana bakwazi ukusetshenziswa ngabe ngabafana even ngamankazana as the weapon befundisa imbhobho bengama-child soldiers so I think kuqakathekile konke kanti kukwanisa ukuthi kuba le voice efikayo kuma-rebels kube yibo abakwazi ukuprotekta labo bantu ngoba ma ingafikanga imeseji abasoke bebaprotekthe bazabe bezaba-abuser ngoba umuntu abantu bayakwenza ukuthi hha mna vele sengisempini ukuthi vele ngizakwanisa ukuthi maybe ngiphumelele maybe ngizakufa mana lami ngithi ngisiyakufa maybe ngenze lokhu so abanye abantu benza some of these cases out of ignorance ukuthi hha ngikwazi mbe ngizaphumelela empini leyi